Siyakhumbula ukuthi inhlanganiso yamazwe abambeneyo United Nations yavele yaphuma lomgomo wona lo otholakala kuluhlu lwezinhlelo ezithiwa kwemigomo ethiwa ngama Sustainable Development Goals ukuthi akulalizwe elake lathuthuka lilodwa kuyafunakala ukuncedisana ukubambisana lokho kungathiwa ngama Partnerships for Development and International Cooperation kodwa into eqhakathekileyo ukuthi kubudlelwano lo obakhiwayo thina njengezizalwane zeZimbabwe sitholani kikho hayi lokho ukuthi babe kubebuya lapha labo njengalabo abanye sibajwayeleyo ababuya bazothatha ezomnotho zethu ezimbiwayo bahambe lazo thina sisele singela lutho nxa bezabuya bezothatha ezimbiwayo olithium ilithium yakhona ingasuki lapha ingamatshe kodwa kwakhiwe amafactory lapha ukuze kube abantu bathole imisebenzi le wethu umnotho uthuthuke nxa into eqakathekileyo ukuthi ekugcineni kwakho konke abakhokheli bethu abahambe bayasimela babuye belezivumelwano ezizayenza ukuthi kudaleke imisebenzi ukuthi kube le ngqubekela phambili lempucuko ebantwini makhaza okungaba kubi ukuthi bahambe khona ngale bahambe bayexoxa bakhulumisane bodwa kungabi lolutho olubambekayo oluphumayo kumbe babuye belamadili amadila ngkhona angancedi abantu makhaza.
Ubona ukuxoxisana kweZimbabwe lamazwe la agoqela ele South Korea lele Russia kule mpomela enhle yini sesikhangela ukuthi amanye amazwe la awacuphi mgano munye.
Asingalibali ukuthi izizwe leZimbabwe langena kuluhlu kumbe kuhlangothi lwamazwe athiwa non-aligned movement kulomgomo owelizwe leZimbabwe othi yena singabangane laloba ngubani asingabi izitha komunye a friend to all and an enemy to none i-foreign policy yethu leyi esilandelayo ukuthi singangeni abanweni ezingalani lathi iyasinceda kakhulu yebo kambe silobudlelwane leRussia esebenzelana leNorth Korea silobudlelwane leChina esebenzelana leNorth Korea kodwa ubudlelwane bathu silabo abusivaleli ukuthi sidlelane leMelika abusivaleli ukuthi sidlelane leSouth Korea evele idlelana leMelika leBritain lamanye amazwe angasentshonala ngako komhlaba so ungabhoda ngapha uzaphinda ufike futhi so sikhuluma kanje iMelika ile embassy enkulu kakhulu eHarare iSouth Korea layo ingabuye lapha isinika amaHyundai lapha lama Samsung lati kuyancedisa ukuthi imkhonomi wethu lawo uthuthuke lati sibe lama markets export silime ezilinywayo ezabazidingayo khona lesizihambise khona ngale uyikuze lati sithuthuke singangeneli izinto zepolitics zabo ezokukhompyutha ezingalani lati.